ukuthi lakhiwa ngubani kakakathekanga ngoba kumele kuthathwe bona laba abaleskill ne-expertise yokwakha. So ukuthi kwakhiwa ngamaChina kasibi lakho nje ekhona asilandaba lakho, kodwa silendaba lakho yikuthi kaku-disclose ukuthi amaChina la azatholani, ngoba noma idamu leli ngabe lakhiwa ngama-Australians noma lakhiwa ngama-British noma lakhiwa ngama-German noma lakhiwa ngama-Russia noma lakhiwa ngama-Americans noma lakhiwa ngama-South Africa noma lakhiwa ngamaZimbabwe, besizabuza umbuzo ofana naye, uma lakha yena idili lithini, utholani? Umbuzo lokho ngumbuzo, ngoba umbuzo kawulani lokuthi owakhiwayo owakhayo yingi, ubani, ovela ngaphi. Umbuzo uthi disclose the deal, faka izinto egcekeni sibekwazi ukuthi nxa esenza lokhu efaka imali yakhe engaka, yena uzathola laphana okungaka ngesikhathi esingaka ukuze simonithe. Ngoba other thing okumele bakuhulumende bayifunde ukuthi le into yenzelwa thina bani, njengoba isenzelwa thina kumele sibe yazi, kube segcekeni, kube yinto esiyibonayo efakwe yabamgceke.
Manje mnumzana Maphosa uthi uZulu enzeni ngodaba lolu ukuze laye abe lesiqiniseko sokuthi udaba lolu luyalungiswa ngendlela efaneleyo?
Engingakutsho mvaleli sabalaleli ukuthi balaleli, sakhetha abameli bePhalamende, abantu esabakhethayo sathi kabayesimela ePhalamende. Umsebenzi wabantu esabakhethayo ayisikoku sichayisa ama-slogan nxa bebuya emhlanganweni. Umsebenzi wabantu esabakhethayo ayisikoku sikholisa indumba, izinkwa, izicathulo nani lani lezigqoko zamabhele. Umsebenzi wabantu esabakhethayo yikuthi baye lokho kuthiwa baye holder i-government accountable, baye hold executive accountable, umongameli labominista bakhe nezisebenzi zikahulumeni. Ngaleso sizathu asibathumelene message, asibafonele no MP bethu kanabe buya emhlanganweni, nxa sihlangana labo emachurch ethu, sihlangana labo emthadweni, sihlangana labo ezimfeni, sihlangana labo emagrosi emabhawa kumbe ngapha ema-sports tournament. These days recampaigner ngokwenza ama-sports tournament. Asibabuzeni ukuthi MP yilivani elenziwe labantu abakha amadamu lawo. MP akuhambi esibuzela ukuthi sibe kwazi i-deal li-disclose lifakwe egcekeni, sibe kwazi ukuthi laba abasincedisa amadamba afake imali yabengaka bona batholane okungakanani. Yiwumsebenzi wethu zakhamizi, yiwumsebenzi wethu balaleli, yiwumsebenzi wethu bantu bakithi eZimbabwe. Sinyekela khonokho, ikusasa yethu iyathengiswa, ithengiselwa abanye abantwana. Abantwabethu bazosala bengelalizwe, abantwabethu bazosala bengelamnotho, abantwanethu bazosala bengelalutho, ngoba sokuthethwa kwaphiwa abantwana bamaChina labantwana bakwezinye izizwe. Thina sizaba yizigqili, abantwabethu bazoba yizigqili zezinye izizwe, abantwabethu bazakolonizwa futhi ngezinye izizwe, ngokuthanda ukuthi thina sesiloke simofuza kulokuthi sibuze abantu esibameleyo basibuzele uhulumende, kube khona i-accountability ne-transparency esegcekeni. Ngiyabonga, libe lesuku oluhle likwenze lokhu, sibone ukuthi siyaphuma, kuzaphuma into engcono eyakhilizwe lethu leZimbabwe esilithanda kangaka.